Ngiyabonga sithandekile ngombuzo lowo oqhakathike kangaka. Nxa sikhangela i-second wave, iqhakathike ukuthi sikhulume ngayo ngoba singaba ingozi enkulu ukudlula i-first wave. Njalo sesingachithekelwa impilo ukudlula lokho okwenzakala ku-first wave njengoba sikubona khathesi kwezinye indawo ezipesheya, America, lezi ndawo ezinjalo. I-second wave ibangelwa yilokho. Okokuqala, savala thina ama-lockdown, savulela abantu ukuthi kasihambeni siqhubekele ngempilo zethu. Ngakho sesiphumile phandle, sesiminyana njalo. So ukugcwalelana kwethu khonkhwana lokuminyana kuyenza ukuthi kumemetheka kumbe ispread e-coronavirus iyenzakale masinya. Bese uqiniswa yilokho, i-behavior yethu kumbe ukuziphatha kwethu nxa sesiphumile phandle, abantu babasanaki. Uyabona umuntu abegqokile nje imaski ifake esilevini, abanye kabasawagqoki lama mask. Abanye bawagqoka bengabona amapolisa kumbe nxa esengena kwenye office. Kodwa nxa ezibhodela nje town ekhudlana labantu esenzana sekhombini, umuntu uyabengelayo imask. So i-behavior yethu isiyenza ukuthi iqinisa ukumemetheka kwe-coronavirus. So i-second wave yeza njalo iyeza ngamandla, ibamba kakhulu ngenxa yokuthi abantu sesivulelwe, i-lockdown isiyenziwe yabalula, sesihamba-hamba.
Siyananzelela ukuthi abantu batshona ezibhoraneni lakwezinye indawo lapho abaminyana khona bezama ukuziphilisa, bedinga abangelakho. Bengenzani kulezi ndawo ukuthi bengasondelelani kakhulu?
Ukuqala, indaba zokubuthana abantu bedinga amanzi ngeke sasiqeda. Abantu bazayo kumele bathole amanzi, abantu kumele bahambe ezibhoraneni bayadinga amanzi. Singayekeli ukwenza njalo siyagcina sesitshawa ngeminye imikhuhlane ebulalayo njalo, cholera, diarrhea, dysentery, singasahlanzeki emzini. Ngakho-ke kumele kuphunywe kuyedingwa amanzi ngenxa yokuthi kasilawo elizweni. Kobulawayo lapha nxa ngikhuluma amanzi ayahlupha kakhulu. Kodwa nje ngibuyela kundaba leyana e-behavior ukuthi nxa sesifikile endaweni ezikotshweni lapho esidinga khona amanzi, kungcono ukuthi singafika sihloniphe umthetho we-social distancing. Singaminyani kakhulu, singayenzi vigorona sikudlana kakhulu, siza memethekisa umkhuhlane we-coronavirus. So i-advice yami, ukugcina ama-sanitizer wethu singawayekethisi lapho esihamba khona. Isikotsho sibanjwa ngumuntu wonke, la uyafika ubamba. Kungcono nxa ule-sanitizer nje, ungabamba isikotsho usanitize izandla, ungabamba isikotsho usanitize izandla.